kuyasidanisa ukuthi sile AU lesadaki ebesithemba ukuthi imfanekiso leya bayibonayo ababantu abadujileyo abaqanyula izinyayo abatshayayo okwesabisa ukuthi ungakukhangela uzwehluleko lokudla besilethemba lokuthi bazahlanganisa amakhanda babone ukuthi udubo lolu selusenzakala olokuhlukumezwa kwezizalana zaseZimbabwe bangazama ukuthi bahlanganise amakhanda bake babone ukuthi bangalufeza njani lume sidane kakhulu ngokuthi kukhanya angani emhlabeni lapha jikelele nxa izizalane zamazwe lapha abahlukuluzwa khona bangakhala batshengisa umhlaba wonke imifanekiso yokuhlukuluza kulo daba lokuthi umhlaba wonke jikelele uthula uthi zwi baze bamelele isikhathi lapho kwabe sokulomonakalo omkhulu bese beqala nje ukuthi bafuna ukuzoncedisa ezikhathini ezinengi uncediswa kwakutholakele nxa sokuloko nomonakalo omkhulu kakhulu sokufa abantu abaningi bandisa ukubuya lokudla hayi bo sile 37 years sesa ku 40 years sihlukuluzwa izano esikucelayo ukuthi bakithi ngaba siphathise kulondoloze ilungelo likaZulu njalo laba bephula ilungelo likaZulu ngaba hambisweni emthethandaba womhlaba bo umhlaba wonke bakithi lifuna kuze kufa abantu abangaki kulimala abantu abangaki ukuthi lazi ukuthi eZimbabwe sokonakele abantwana baseZimbabwe sebehlukuluziwe babulawa ekuseni emini lantambama siyadutshula thina singelambhobho bakithi isikhathi sesifikile ukuthi lingasilethela ukudla but lisikhiphele isitha lesi esesibulela abantwana baseZimbabwe.
Lizwa njani ngokuhlukuluzwa lokubotshwa kwamalunga eno ikakhulu awedalele parliamente lawe siyakwazi ukuthi bayakudinga sikhuluma nje
kuyasihlukumeza ukuthi abameli bethu bepharlamente sebehlukuluzwa kabahlonitshwa ukuthi izinkokheli zikahulumende lokhe beboda bebadinga sikhuluma kunjenje ubaba u-Honorable Chibaya lobaba uChigwinya basesidokisini